Isi ndichiti moswera zvakanaka.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina eSino Hydro kuqhubekela phambili ewange. Izisebenzi zikhala ngokuhlukuluzwa lokubhadalwa ngedola leZimbabwe, kodwa izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika.
Into yenza ukuthi izisebenzi ziye kustrike indawo yemali, because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar.
Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Sifundo bani esingatholwa ngeZimbabwe?
Ayaphuma amabandla wonke, kubuye abakhokheli bamabandla baya interviewa, bayatsho abakuthoyo o-EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile.
Lokhu kulokwesaba kwelebhilitani kulandela ukugwazwa kwelunga ledale lephalamende emhlanganweni lezakhamizi.
Nxa bekhangela ihistory yakhe ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokufunakala ama-ransom bebambe izikepe olwandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina eSino Hydro kuqhubekele phambili ewange. Izisebenzi zisithi ziyahlukuluzwa njalo zibhadalwa ngedola leZimbabwe, khona izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika. Inkampani yeSino Hydro yiyo eyaphiwa ithuba lokuqhelisa isitiji esigaya amandla kagetsi esezesa ewange. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo izisebenzi zeSino Hydro zabe ngaphansi izikhali zesithi zifuna uholiswa ngedola leMelika njalo zihlonitshwe. Omela iwange edalele phalamende umnumzana Daniel Molokele webandla leMDC Alliance uke wazama ukungenela kulolu daba, kodwa kwehlula ngoba enye inkokheli yezisebenzi ibikwa ibingafuni ukuthi angenele ngoba kuzakhanya sekungathi sekulezombusazwe. Sixoxe lesisebenzi salenkampani umnumzana Dejanazo.
Into yenza ukuthi izisebenzi ziye kustrike indawo yemali, because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar, so imali abayiholayo incane kakhulu. Yikho te sifuna lathi ukuthi lisengezele imali khonapho, yikho kuvuke konomsindo khonapho.
Manje kuyini osokwenzakele? Kathesi siyabona ukubana uMP Molokele ungenene la kulolu daba, uhambe njani?
Ya, bayazama ukukhulumisana i-HR lo MP ma-stakeholders bazama ukukhulumisana, but uyabona lapho kukhulunywa khona ngendaba zemali into ziyahlupha abantu bacabanga okujiyeneyo, okugcina abanye zethatha indlela engavunyelwa labanye abantu. So Molokele la is trying by all means ukuthi into zibe right, but njengoba ngu-MP oku opposition side kabamlaleli kakhulu, but is trying by all means ukuthi into zilunge.
Manje ungasela ukuthi ukustrike kwenu izisebenzi zeSino lezi kungabangela na ukuthi elizweni kube lodubo lwamandla egesi?
Ya, amagetsi ngaludubo, but nxa elokuzeni, because ama-workers awezesa they're waiting ukuthi babone ukuthi outcome yeSino Hydro izakuba njani. Ingaphuma ile positive result then kuzabangela ukuthi abezethi PC labo bafuna ukuthi bayengezelele imali since ilokuzenyele ngeyabo abangeke bayivivele ma contractors bona bengama owners ama gates so kungabangela ishortage ama gates sibi
umnumzana Deja nazo yisisebenzi senkampani ye Sino Hydro ubekhuluma ecingweni le studio 7 esehwange Sehlulekile ukukhuluma lomela isigaba lesedalela eParliament umnumzana Daniel Molokele ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umkhankaso okhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Inkokheli yebandla elibusayo ANC egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibonakala imatasa ibhodaboda isenza izimanga ezifana lokufinya abantwana ukuwatsha impahla zezakhamizi lokunye okunjalo lanxa kulokufuthelana lapha lalaphaya umkhankaso wenziwa ngokuthula Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze siqathanise umkhankaso wele South Africa lo weZimbabwe
Lukhetho lokuthi nxa ungaluqathanisa lolwe Zimbabwe kuchiyene njengentshonalanga lempumalanga okokuqala lapha sile Independent Electoral Commission IEC okuyikuthi ende ikhululekile angeke uyifananise lezeke nxa ungakhangela ukuthi ivine kade kungela ma independent candidates nxa besiye court lama court akhona aya kulalela ukuthi constitution ke ithini okunye futhi ama campaigns they are very very free ama parties they are given ama slots to prevent ama manifestos ayo ku TV remember ukuthi ende ku state broadcasting media ayaphuma amabandla wonke kubuye ama abakhokheli bamabandla baya interviewer bayatsha bakuchoyo EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile i TV iyabanika islot lokho eZimbabwe ku isibhono sentwala ngeke ukubona yikho ubona kule TV eyi 1 41 years into independence so amabandla lawa sefakile ama manifesto awo uZulu uyazi ukuthi leli bandla lifuna lokhu lalokhu njalo futhi okunye amabandla akhuthazwa ukufaka izikhangiso zawo kumba ama adverts awo kuthiwa kawabise kumba ku broadcast ku state broadcasting khona pa okufunekayo kuphela yelelo bandla ukuthi libe compliant to imigomo eyikhasa le eyokuthi khona i broadcasting authority imithetho yayo ukuthi ungakhulumi hate speech ungakhulumi into ezifana le violence
sifundo bani esingasithola
singafunda isifundo esikhulu kakhulu babugande kupolitics eSouth Africa. Okokuqala sifunda ukuthi ipolitics kayisilocala. Akusikho cala ukuthi umuntu abe kupolitics. Njalo ukuthi umuntu abe kubandla elehlukene lelakho akusikho cala. Ukuthi umuntu abe kunhlanganiso kumbe civic organization akusikho cala engesiyo yakho. Ukuthi umuntu abe kucultural organization engafani leyakho akusikho cala. Njalo ukuthi umuntu abe leculture engafani leyakho akusikho cala. Ala eSouth Africa ukuthi umuntu akhulume ulimi oluthize olungayisilo lakho akusikho cala eSouth Africa lokhiyani ukuthi kumele uthi nxa kulokhetho sokumele licabange ngezidumbu ukuthi isidumbu sizaphuma kogande kumbe sizaphuma koncube akukho ukuthi ungakhuluma nje uxoxe labantu ukuthi hey asila manzi awokunatha kuhle kuthi sikhulume ipolitics sokumele wesabe kubulawa kumbe ususiyatshona
lona ibandla elibusayo ele ANC nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi liyasebenzisa yini ingatsha zikahulumende nje ekukhankaseni njengalokhu esiyake sikubone kusenzakala eZimbabwe
iANC ayise benzisa ingatsha zikahulumende njengalokhu esikubona kusenzakala kwelakithi ukuthi kumele ukuthi kuthathwe kumbe amapholisa uwatholwe ngowebandla elibusayo. ESouth Africa akukho lokho. Ukuthi amasosha abe ngowebandla elibusayo. ESouth Africa akukho lokho. Ukuthi umuntu kumbe ngosebenza ezithupheni kuyathi nxa lisiyathatha izithupha lifuna ukuyabhalisa ukuvota alivimbe. Akukho khona lokho. Abantu bakhululekile ongafuni ukuvota akafuni ongafuni ukuya emhlanganweni lobo umhlangano kungathi ngoba president ukhululekile kuke kwaba lokwenzakala ukuthi upresident maye khuluma labantu bayambuza abantu bekhululekile ukuthi lokhu lalokhu uza kwenza nini lokho okhuluma ngakho yesi yakuzwa kodwa sicela usiphendule kulokho
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg lokhu kulokwesaba kwelebhilitane kulandela ukugwazwa kwelunga ledala lephalamende emhlanganweni lezakhamizi umnumzana David Ames wayesenza umhlangano lezakhamizi kwenye isonto edolobheni leLyon C lapho ahlaselwa khona ngujaha osakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lanhlanu odabuka kwele Somalia wamgwaza wafa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Bekulilanga elijwayelekileyo babugande ukuthi amalunga ezepolitiki kuleli lizwe laba esibabiza sithi ngama MPs ama member of parliament ukuthi bayabhoda kuma constituencies abo now and again mhlambe noma sithi noma mhlambe ngemva kwenyanga ezimbili noma mhlambe kwenyanga ezintathu bebhoda behamba endaweni yabo ku constituency yabo behamba bezwisisa ukuthi abantu inhlupho zabo bahlutshwa yini ngaleso sikhathi ukuyabe kusenzakala umuntu lomuntu noma uyifamily lefamily iyabingena bebodwa besiyachazela uMP khonapho ukuthi uhlupho lwabo lungaphi ngokunjalo kuye kwenzakala ke ukuthi lo jaha lo layo bengomunye obekade ekhonapho kuleli qula labantu ebekade lihambile futhi leyabona uMP likhulumisane naye kukanti yena ubehambele yakhe injongo yokuthi ahambe ayekwenza isigemegeme lesisenzakeleyo ukuthi ayigwaza umnumzana uDavid Ames ukuthi amgwaze ambulale ngesihluku esinjana.
Uhulumende weLebhilitane uthi yena isehlakalo lesi ngesabahlamuki ama-terrorist i-terrorism. Ngokubona kwakho yikho na.
Nga sesithi sesukukhangela ngelihlo libanzi siyabona ukuthi into engabe yimbangela eyenze njalo lokuthi bathi lujaha lo engabe ukuthi ukwenze nge-terrorism lujaha lo ngabe khangela i-history yakhe ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokho esikubiza ukuba kufunakala ama ransom bebambe izikepe olwandle khona ngale lokho esikubiza sithi ngama Somali pirates yiko kwenze ukuthi kube nomthelela lo osuke wasenza ukuthi bakujaje masinyane ukuthi kungabe kuyiterrorism yena ube ngumuntu obevele evame ukuthi ahlale engaphansi kwelihlo lama police kodwa ke bathele ukufa alitsheli asazi ukuthi lelo langa uye wabaphunyuka kanjani ama police ukuthi aze ayikwenza inkemenkeme yendawo efana lale ukuthi ayibulala umuntu omdala laphana uDavid Ames ngoba ubese umdala ubesemdala kakhulu umnumzana uDavis okuyinto ezwisa ubhlungu ukumbona ebulawa ngesihluku esinjana egwazwa ngenqamu ngesikhathi ebekungafanelanga ukuthi bengabulawa ngenxa yokuthi ebesenza umsebenzi wakhe ngendlela avame ukuthi ayenze ngayo okuyumsebenzi wakhe okuyo oyenza ukuthi azwisise izikhalazo zabantu ezikhona ku constituency yakhe
manje isehlakalo lesi ubona ngani siza kwenza ukuthi uhulumende athathe manyathelo bani ukuvikela abe zombusazo.
Kulelizwe bekuyimvama kakhulu ukuthi ama politicians ngabantu abazihambelayo nje baziphilele impilo yabo efana lomuntu makhaza umuntu ongelasikhundla ngenxa yokuthi labo bebephila phakathi kwabantu njalo bengayisabi umuntu njalo bezihambela bengela onogada ngenxa yokuthi besazi ukuthi bethemba umthetho wakulelizwe ukuthi akula into embi engenzakala kibo ngitshela sezitimeleni lasemabhasini besigada labo kungabi indaba zalutho kungelanto emangazayo njalo ukuthi kube njalo kodwa ke uhulumende use wakukhangela masinyane kwaba into abazayethula eparlamente nge-next session kuleli viki esiyakilo ukuthi bayekhulumisana bayebona ukuthi bengalungisa njani udaba lokuthi amalunga ezeparlamente laphana bazama ukuthi bathole i-protection ukwenzela ukuthi bengabi vulnerable ngendlela efana layena leyi eyenzakaleyo kumnumzana useDavid ingakho sebezabona ukuthi sekuyafanele ukuthi bagadwe noma bengasabi ngabantu ababakhona nje emphakathini kungela ndlela yokuthi bavikeleka ngayiphi indlela
umnumzana Difa waJabi Bango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo ukuthi abangamachumi amathathu lanhlanu 35 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba se-Manicaland abalichumi lane 14.
Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,398 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezedlula isithupha 6,319 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi idolobho lakoBulawayo selihahabela ukuyafikisa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elithiwa yi-herd immunity elizakwenza kube nzima ukubanjwa leli gciwane ngoba iningi lihlatshiwe ijekiseni yokulenqabela.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ukumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isikhonzi seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan ofike elizweni namuhla kuzohlola ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF zidala monakalo bani. Ufike ngesikhathi kulokuphoselana aqatha phakathi kwebandla leZANU-PF lele MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lithi umbalisi wesinye isikolo seHarare uTalent Jingwaru ubonakale kumfanekiso kamabonakude osawasabalala enkundleni zokuxhumana etshaya umntwana wesikolo kabuhlungu waze wamngqikila ngekhanda utholakale elecala emthethwandaba ngomgqibelo uzagwejwa lamuhla. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani VOA Ndebele. Ngiyabulisa kini basakazi lonke, ngithi philani ngomusa wenkosi. Ngiphinde ngibulise labo bonke abalaleli baka VOA Ndebele. Hayi bantu bakithi, nami ngithenge ngidlulise okwami ukukhathazeka ikakhulu ngomumo wempilo yabantu bakithi esiNdebeleni. La ngokwepolitiki khona lokho okuphele sokuhleli kukhulunywa kumanje abantu kulungiselelwa ukuvota. Okokuqala ngithanda ukuthi singabantu basesiNdebeleni asizameni ukuthi sisukumeni siyobhalisela ukuvota. Ikakhulu abantu abangaphandle, mayithuba likhona ngiyacela ukuthi abantu begijime, umuntu egijime ebhalisele ukuvota. Even nangesikhathi sokuvota umuntu agijima ayovota. Ungakubeka kucace kakhulu kulabo abantu abalama-permit la eSouth Africa ukuthi even nasemsebenzini usungakwazi ukuthi ucele mpela ubabonise ukuthi ngicela ukuyabhalisela ukuvota langesikhathi sokuvota ucele uhambe uyevota. Okwesibili yilokhu okuthi kulabantu abakithi esiNdebeleni abayibona ingabazi ukuthi ngabantu abanjani, ukuthi kanti baphila kuyiphi mathebele lindi, especially ubaba uMagalela wona lo okhulumela iMDC okhulumela oChamisa. Bengimamele inkulumo yakhe lapha kade ikhuluma le inkulumo yakhe ukuthi ethi yena umzilikazi lo mambo babebambene besenza wonke zonke izinto bendawonye, amasocha ayisuka le kwamambo ezo trainwa ngapha kwamzilikazi. Baba uMagalela lokho ukukhuluma yebo history yakho leyo siyayizwa, kodwa ke mina isikhalazo sami sisodwa sokuthi konke lokho into yaphela kudala leyo. Kumanje thina abantu basisiNdebeleni siphila ngaphansi kocindezelo. Mina mangikhuluma kanje I'm the victim yokucindezelwa, wabona ngiyivictim yokucindezelwa engathathelwa umsebenzi. Kwangeniswa ishona lasebenza ishona ngibhekile laphaya kungelanto etheni engenalwazi lomuntu engenani. Mina baba uMagalela mafa ngiqala ukusebenza eFollows eVictoria Falls kusakhiwe Elephant Hills leya, and then ithe iphela sakha konke le golf course yakhona. Kuyakhiwe nje igolf course yona leyana iVictoria Falls yakhiwa inja. Singabantu basesiNdebeleni kuhlangene labantu bonke bona laba igenge yasesitongeni, igenge yasesinambiyeni, but sakhitshwa kancane kancane, sakhitshwa saze saphela. Ungahamba lamhlanje baba uMagalela ngempela uzafika lapha na kugcwele amashona wodwa lapha ya sasikhishwa ekuseni kuthe kulesigumula ngeFriday ngeMonday kuyabe kungena igroup yamashona izokhava abantu abakhishwe kwisigumula sona leso so lina babumagalela makuthi liyadla kumnandi ngapha kuMDC idlanini lekelani umqondisi zami ukuthi asilweni yekelani umqondisi zami kusilwela asikhulumele kuzwakala ukuthi sicindezekile ngoba lina lithule sicindezekile lithule kumanje sihlala ngaphandle kwamazwe sihlala kabuhlungu ngaphandle kwamazwe abantu abethu bahlala kabuhlungu bengazani nathi ngenxa ukuthi asilakho esilakho eZimbabwe ngibuhlungu kakhulu ngesimo sakithi esindebeleni la ngendlela abantu badala kumele ukuthi ngabe kuthiwa yini elisimelayo isehluleka ngakhona ukuthi lisimele ukuthi indawo yakithi lathi siphile kiwe njengabantu
angibingelele ku studio 7 ngibingelela abasakazi bonke siyabonga umsebenzi omuhle eliwenzayo ukuletha izindaba ebantwini bakithi bese ngibingelela isizwe sakithi sonke umthwakazi wonke nje jikelele ngithi bantu bakithi sokuyisikhathi sokuthi sivuke emaqandeni siphaphame njengamaNdebele yebo seleke salojwa ngegama lokuthi unity unity kodwa kube nini le unity ingasisebenzeli ngoba is beneficiary to abantu bemashona lethu ngoba bona yibo abathola imisebenzi nakho konke okuhle bazinika bazifaka ezikhundleni kunye ba-occupy le territory yethu izo zonke izinto kumele siqekibo kukho konke sikufuna zonke izinto zilungiswa khona le mashona lethu aliboni yini ukuthi lina liyasetshenziswa ukuthi bona bahle babelekhe balitshela ukuthi i-unity unity siyaswana yikho ngithi bantu bakithi vukani emaqandeni lidonswa ngechayina libotshwanga phumani lenze okungokwenu nansi iphathi esimile esiyithunyelwe ukuba isikhulule i-MRP nomholi onevision othunyiwe ukuzokhulula abantu besintwini umqondo his excellency the president Qondisi Moyo sicela liphume silandele yena sichase yena senze natho kwakithi sibone ukuthi kusisaka sesikhathele ukuhlala singo-vice sesikhathele kulandela abochamisa abangenandaba nathi nabomnankaga abasibulala abafuni nokuxolisa siyabonga abantu bakithi ngithemba kuzwane
sanibonani sanibonani kwi-studio 7 njani ngiyabingelela kuzo zonke indawo bakithi lapho ofinyelela khona umsakazo hhayi ngifuna nje ukudlulisa into encane bakithi engizwe ikhulunywa ngomagalela mafama ethi abantu bakomthwakazi asivoteni sikhiphe izanu umbuzo wami uthi kuwe baba magalela mafa kathi izanu yafakwa ngubani embusweni ngabantu bakomthwakazi na ngoba ma ngikhumbula kahle abantu bakomthwakazi babebhuqwa bebulawa yilo leli qembu okuthiwa yizanu p f abantu basesishoneni bejabulile kuyinto emnandi kibo belivotela belifakwa embusweni so engifuna ukuthi ubekwazi baba ikuthi thina njengabantu bakomthwakazi asisayingeni indaba yena yokufuna ukukhipha izanu sikhipheleni izanu yenu njengabantu basesishoneni njengokuyifaka kwenu thina iz-MRP okwethu esikufunayo sifuna ilizwe lethu lwakomthwakazi yiyo i-ajenda nje esingayo okokukhupha izanu nokokuvotela u-MDC hhayi ngokwenu magalela mafa labantu baseharare cela liphume ekuhlukumezeni umqondisi moyo isicelo esinaso leso ngiyabonga ba
kumele abakhayethi kumele amthokozo omuhle sanibonani dumilani mabuyani kalanga ngikuba khona motlhokayina ngikuba khona motlhokayina nkakabowa lina la mme angkakakaroga ope mme ke batla gore ke supe sengwe go fa ngizama ukuchaza udaba olunye kancane abafethi ubaba umqondisi moyo umongameli we-MRP mthokazi republic party siyameseka ngamandla wonke rimusala murahu ramuthomba mi hela na girati gore a ne a phatisanya le bo di-vice spokesperson ba MDC Alliance ngoba umagalela mafa akakho ezingeni likamongameli we-MRP sicela ospokesperson be-MRP babuelele phuthego ya rona ya MRP nako tsotlhe re lapile gona re utlwa hela gatuna fa go na le thulaganyo ipe e amana le MRP kuta modautuna wa rona a tla boela phati ya rona nyaa asifuni njalo uchamisa sikaze simbone khuluma kuma studio 7 uchamisa uthuma abafana bakhe osibanda umagalela mafa laloku kuthiwa ngubani lo unkululeko sibanda kanti umqondisa akana abantu abakhulumela iqembu noma bamkhulumelayo na cela kulungisise ekutombini le MRP likupapakanye kufa tokumbila dumbu tokumbila chose kuti kuti president yedu ihlonipheke torhaka kuti kube nebalebeleki banolebelekela mthungameli wethu ayigogo kwakunothandwa kuti president unogala ebe liye onolebeleka atorhaka isithi libatobeni atorhaka chose tokumbila chose kuti kugale bonetani bayapatek bayabo bo spokesperson bo Mr. Moyo velile moyo the spokesperson weqembu lethu sicela abe ngoyisikhulumeli seqembu isikhathi zonke ngiyalebuka dalumba daboka ngiyabonga
lawo bekungamazwi enolina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika. Amasenetha edalele Melika ahluzisisa umvukela owenzakala ngozibandlela lapho abalandeli baka mnumzana Donald Trump beze bavuke eseganga bathi uTrump ulakho ukumiswa phambi kwaleli dale. Abasekeli bakaTrump ababalisa ipolisa elilodwa batholakale belamacala omvukela. Lokhu kwenzakala kulobufakazi bokuthi umnumzana Trump elokhu ephethe ibandla lama-Republicans esidukwini. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngumbuza ukuthi ubona uTrump elokhu elamandla na ebandleni lama-Republicans.
Ye, kuliqiniso ukuthi Donald Trump ebandleni lama-Republican. Ulokhe elamandla ele support eningi ngoba ya ngempela masikhangela ukhetho luka 2020 uTrump even though wadliwa ngumongameli uBiden kodwa ama votes akhe a increase from ukhetho luka 2016 okuthi ukuthi ama Republican amaningi wavusa ama Republican amaningi maybe abantu abengasela sifiso sokuthi bavote wabenza bavuka again baqala ukuthi labo ba participate kuma elections so kuyatshengisa ukuthi ama Republican amaningi avumelana lama policies akhe lendlela enza ngakhona ipolitics zakhe kodwa even though ama Republican avota ngobuningi bawo badliwa ngoba ama Democrats lawo aphuma ngobuningi babo ngoba bengathandi ama policies ka Trump so ama Democrats asebenzisa esikuthi critical mass bavusa abantu abaningi ukuthi hey lingalala la lo muntu lo uzoqhubeka esenza izinto elingavumelani lazo so asambeni siyovota and ama Democrats avota bebaningi kodwa yesipower kuma Republicans ngempela ulokhela uTrump
ubona abalengqondo efana leka Trump kubandla lama Republicans ubona bekhona yini kumbe nguye yedwa nje uTrump
angeke ngithi mina ama Republican amaningi avumelana especially sengisitsho ama politicians abaku Senate abaku Congress abaku ma state legislature o governor nalandla abanengi bakhona abavumelani le politics zika Trump kodwa because i base ivumelana lazo politics zika Trump bayathanda indlela ayikhuluma ngakhona ngezinto the way uya appeala to ibase yama Republicans so because u appeala ku base la ama politicians angama Republican they are now forced ukuthi bavumelane lento ezenziwa ngo Trump ukwenzela ukuthi labo bajabulise ibase ukuthi bathole ama votes ngoba naku siya kuma midterm elections ngo 2022 next year so ama Republican afuna ukuthi awine back iCongress bawine back iSenate and by sibe sevalweni manje ukuthi bangayekela ukuvumelana lama le base ibase njengoba ivumelana lo Trump kusho ukuthi bazodatshukelwa and therefore sebe pom kuvumelana lakho but zabona abaningi musi bemsolo Trump especially after insurrection ka January lana January 6 lapha uTrump ayezama ukuthi achaye ikhu ngendlela eziphansi so wahluleka ke lapho abaningi bakhona bamsola kakhulu bakhuluma public labo Mitch McConnell leader weSenate ongum Republican besokusiba lo Matthews lo oyileader ku Congress la ewa bamsola kakhulu Trump ukuthi hayi into ayenzayo leyana is undemocratic, but okwamanje sekuyi survival of the fittest.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamaChina e-Sinohydro kuqhubekela phambili. Sifundo bani singatholwa ngele Zimbabwe kumkhankaso okhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.